siyala mobela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhla ka 29 kuLwezi 2019 olamukelayo ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bezinga eliphansi ama junior doctors abaxotshwe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende sokuthi kumele babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo.
Sacinga sithi sesenza ama-emergency kuphela kuze ufike isikhathi lapho uhulumende lama-juniors abazavumelana khona endaweni zembhadalo lapho. Sinethemba lokuthi into lebo into engani ibingenziwa ngokuphangisa. Besingakhayela ngokuthi izafika esigabeni salamhla lokho singelalutho olulungisiweyo.
Ngokubuyisela imali eyafakelwa ukwehlisa intengo yempupho okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuchiye abanye bele mbuzo ngokuguqulwa amahlayana kwemithetho.
Kuluduko sibe nxa silungisa ipolisi ngoba abantu baya bengakwazi ukuthi upresident uzenzani. Singavumelana lokhu abaministers baya bengazi ukuthi kusasa upresident uzaqhubeka elathi yini kumbe nxa engazuki ipressure yena uzazichiya.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela bezinga eliphansi ama junior doctors abaxotshwe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende esokuthi kumele babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Odokotela abadlula amakhulu amane laba baxotshwe umsebenzi kunsukwana ezedluleyo besetheswa umlando wokukhalala umsebenzi ngaphandle kwemvumo. Kodwa uhulumende wazise izolo ukuthi usebabuyisele emsebenzini njalo uthi kumele bebe sebeqalisile ukusebenza phakathi kwanamhla lakusasa. Lanxa inhlanganiso ebamelayo yeZimbabwe Hospital Doctors Association isithi ayikakhulumisani ngesinqumo sikahulumende, abanye odokotela bathi nxa iholo labo lingakakhwezwa lafika kuzinga abalifunayo kabasoze babuyele. Odokotela bezinga eliphezulu ama senior doctors labo baqhubeka ngokukhalala umsebenzi besithi kabala mali yokugada izimoto besiya ezibhedlela. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabo udokotela Ngqabutho Dube yena othi bathwele amagabha avuzayo.
Imbadala abanade bezithola kasenelisi ukuthi benelise ukuphila lokuthi baye emsebenzini. Owesibili wawuhambelana lokuthi izinto zokusebenza esibhedlela azenele. Izithembiso sezenziwe ukuthi izinto lezi zake zithengwa zidilivwe esibhedlela kodwa impumelo yangkhona ibingabonakali. So ama-juniors kwacinayo sithi hhayi nabasenelisi uya emsebenzini. Nama-junior akaxayadeka ukufuka emsebenzini ekuthini benza umsebenzi omningi kakhulu. Ngakho nxa unaso bengasekho ukuthi umsebenziwana somele wenze ngomunye umuntu ovele laye lwakho omunye umsebenzi awenza. So kusuka kube nzima. So yikho sacinga sithi sesenza ama-emergency kuphela kuze ufike isikhathi lapho uhulumende lama-juniors abazavumelana khona endaweni zembhadalo lapho. Sinethemba lokuthi into lebo into engani ibingenziwa ngokuphangisa. Besingakhayela ngokuthi izafika esigabeni salamhla lokho kungelalutho olulungisiweyo. So ukuya kwesikhathi lathi sasisenelisi sesiqhubeka sinjani sisenza i-emergency yaleyo ngoba lathi esikhwameni lapho kuyasiza kakhulu. Njalo mbona ngani ngabe kwenze izinto zaba wesi ukuthi abantu basuke basebexotshwa imisebenzi.
Uhulumende izolo ubize odokotela bezinga laphansi ama junior doctors ukubana aphenduke emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Uthe ngokwenza njalo azabuyiselwa emsebenzini kula mibuzo abazayibuzwa njalo kabasoze bahlukuluzwe. Ubona kusenzakala yini lokho? Lani libuyela emsebenzini njengama senior doctors?
Ngenxa yokuthi bengiphathekile lokho ngibone kwi-message yathi engakayibalisisi ukuthi ngizwisise ukuthi baze bafike kusinqumo esinjalo bekuhambe njani. So kanye lalwazi olweneleyo ngakho khonoko. So kunzima ukuthi ngiphe umqondo wami ngakho ngoba antwalwazi oluningi ngakho. Kodwa ngibona ngani nxa kuyikuthi kuyikho abavumelane khona ezongezibe kungasonto ukuthi kusasa bayaphinda sekuleyinye futhi ingxoxo ngenxa yokuthi nxa bengavumelanga ukuthi indaba zokuya emsebenzini imali zangkhona zokuhamba zizatholakala njani. Mbona ngani siyabe sibuyela bethu lapho esiqalisele khona. Ngolwazi lwami nalo ngendaba leyo ukuthi kwaqalise ukuthini abantu abanayo imali yokuya emsebenzini. So ngazi kwabuyele ngemva kwe-48 hours. Nxa udaba lweholo lungakhangelwanga bona ngani sizaphinda sibuyele futhi ngenxa yokuthi bazefikela futhi ukuya emsebenzini.
Lo ngudokotela Nqabutho Dube owesibhedlela sempilo koBulawayo, ungomunye wabodokotela bezinga laphezulu abaqale ukukhalala umsebenzi kuliviki. Ukubuyisela imali eyafakelwa ukwehlisa intengo yempuphu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuchiye abanye vele mbuzo yokuthi kuyini okwenzakalayo. Abanye bathi okwenziwe ngumongameli kufana lokwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe Sabusa owayeguqula izinqumo zikahulumende emhlanganweni yamarali. Abanye ngabathi kuyatshengisa ukuthi imizamo kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kayisoke yaphumelela nxa izaguqulwa amahlayana. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba kuchera ukuze sizwe imbono yakhe.
Oluduko khonokho ungaba yinto elungileyo sibe lokuthi abantu babenelise ukuthi bathenge impuphu ethiphileyo, kodwa nxa kuyukuthi umungameli uhle wakhulumisana loba kumthuli Ncube ibhajethi lingakabuyi ehle enze i-announcement kurali, then kuluduko sibe nxa silungise ipolicy ngoba abantu baya bengakwazi ukuthi upresident uzenzani. Singavumelana lokhu ama-ministers baya bengazi ukuthi ukusasa upresident uzaqhubeka elathi yini kumbe nxa engazuki pressure yena uzasichiya uzasichaya egcekeni.
Kodwa yena umongameli uthi uthethe nyathelo leli elokubisela lokuthiwa ngamasubsidy ngoba umphathintambo wezemali wayengakhulumisananga laye. Ukubona kungaya kuliqiniso yini lo?
Akusiqiniso ngoba umphathintambo wezimali nxa lethi budget laphana uyaqala ekhulume lo president emtshengisa ukuthi ibudget lizabe liminjani lingakabuye kuparlament. So akuqiniso ukuthi umphathintambo wezimali ubengakhulumanga. Ubona njengani ibudget lakho ucabinet baye babona ama-highlights ukuthi nizenza lokhu lalokhu lalokhu lingakabuye kuparlament. Ayisiyo nto ezamangalisa abantu ukuthi ibudget selikhona lo president ahle emangale asiqiniso leso.
Manje khonokho kwenzakeleyo ubona ungani akusoze kubangele ukuthi abantu abafuna ukusungula amabhizimusi elizweni bengathembi okungenzakala kwela kusasa?
Kunendaba ezingu-2 lapha. Abafuna ukuthi babuye le mali zabo baya bengelathemba ukuthi imithetho yangikhona izaqhubeka iyilo yiyo yini. Lama ministers angikhona ayabe engelaqiniso sibili ukuthi labo bengacabanga abacabangayo upresident uzangasekela yini, ngoba nxa upresident esithi yena engafika kurali ehle emergency policy sekusitsho ukuthi abasakwazi amaministri ukuthi nxa singenze into okumele siyenze lapha upresident uzasekela yini engazuzi pressure uyasilahlela kathana.
Manje ungathini wena ngokusebenza kukamphathintambo wezemali? Sasizwe abanye besithi umongameli Mnangagwa ukhanya umphe amandla ukuthi ayenze konke afuna ukukwenza, kodwa nxa sesibona lokhu kungakukhomba
usebenzimeni ngoba indaba engathi election cycle isibuya njalo ukuthi upresident engabe ekhangele i-2023. So usenza ama-policies ukuthi yena abe losekelo nxa u-2023 esebuya. So mbona njengani umphathintambo wezimali labanye abaphathintambo okumele bayenze into okumele bazenze basekunzimeni nxa kuyukuthi into lezi azisekeli upresident kumbe ziyachaphula abasekeli bakapresident, ngoba upresident engavuka sibili ngelinye ilanga esithi umthetho lo usuthethile.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. IGwanda Rural District Council ithi sisungula umthetho ukuthi abagola amacimbi awukuthengisa kufanele babe lemvumo yama permits. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sali council umnumzana Ronnie Svanda. Ongezelele wathi omunye umthetho uphathelane lokuthenga lokuthengisa izifuyo. Uthi imithetho yayisetshenziswa ngeka 1995 ngakho isiguquliwe. Imithetho le izakhwezwa kugatsha lukahulumende olwe local government ubusiya e-ofisini ka-Attorney General. Owayeyintshantshu emdlalweni wokujikelana izibhakela oweboxing, uThamsa Ngqadube uyabuyela enkundleni namhlanje ntambama. Okokuqala selokho kwedlula iminyaka esitshiyagalolunye wadlalayo edibana loShafik Kiwanuka we-Uganda ku-World Boxing Federation Africa esigabeni saba lesikali esisindayo ese-heavyweight. Bazadlalela eLugogo Cricket Oval eKampala njalo uDube owazakala ngokuthi ngu-Baby Elephant kumbe uTamzoya uthi ufuna ukwehlula uKiwanuka owazakala ngokuthi ngu-Killing Machine uthi ufuna ukubuyela ebukhosini bakhe selokhu wanqotshwa ngo-2011 ngomunye umdlali uFlo Simba. UDube owakobulawayo sowaphatheka emidlalweni elichumi lanhlanu wanqoba kwelichumi lambili njalo wathola isicoco se-Pan-African Heavyweight title ngo-2019 eSouth Africa ngemva kokubhaxabula uHack Els kuraundi yesitshiyangalombili. Ulungiselelele umdlalo eSouth Africa lapho wanqekelane labadlali abagoqela u-Isaac Chilembe weMalawi. Kodwa uKiwanuka uthi laye umelele ngabomvu uDube ngoba uzambhula. Umdlalo lo uzabukelwa ngumkhokheli waleyo nhlanganiso uHoward Golding. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sarubonani okhulumayo Owen Nyoni ngidabuka lapha eLupani esigabeni sasesiqalabeni but ngikhuluma manje ngiseGoli. Kusho ukuthi ke ngizobuhlungu ngendaba ezenzakala ekhaya ukuthi amadokotela awaholi, so abazali bethu bayashona and imedication iyathengwa. Kwenzakalani konke lokho? Kungizosuhlungu. Kanti kungani uhulumende engaveli nje estephe down mayihluleka noma ukhethwe omunye umongameli ongakwazi ukuphatha ilizwe ngendlela efanele?
Sikhulumayo umkhokheli, ngilana ngase-Centurion. Kulungiswa izinto zikamahlaba ezulu zikazulu wonke, weza ngwayiphi iphathi kumbe ngwayiphi iphathi, lana kumele kulungiselwe uzulu wonke. Even kunje akukho sidolwe okuthiwa kona kuchiphile, izinto zitholakala chiphuke, kusebenza abantu bezano kumbe abayiphi iphathi. Sisokola sonke, whether is transport sisokola sonke. Okusalayo siyabe sibhizi sisebenzela umuntu oyi-one kumbe ihlekana labantu abayibo ababhenefithayo. Okokuqala mina ngifuna ukwazi ukuthi amabhasi la abizwa kuthiwa ngakazupho ngakabani, ngubani umnikazi wawo? Wayengabhentwanga njengozupho velo yazakalayo.
Ngilungisane wakandlovu lona, ngilapha Johannesburg. Izinto zonke lezi bezingalungiswa ngevoti ukuthi kukhitshwe izalu PF. Abahlupheka abafanayo abaya ezibhedlela bathole kungenamithi, bathatha izihlobo zabo zigula zinjalo ziyefela ngkhaya. Bonabo bantu nxa sokufika isikhathi samavoti bavotela yona izana, ubusuzibuza ngempela ukuthi abantu kanti kuqhubekana amakhanda wabo. Mina ngibona ukuthi abantu baseZimbabwe they have themselves to blame, ngoba thina singaphandle kwelizwe vele umnangagwa kavumi ukuthi sivote. Kuthiwa izanu yariga, yeah, maybe yakwenza izanu, but they are those people that always vote for izanu PF bayadubeka benjalo. Akwenza ingqondo kimi lokhu ukuthi hawu bakwenza njani konoku. Hayi, abantu basekhaya nabo kwesinye isikhathi uyazama ukubazwela kodwa kunzima, ngoba ufika amavoti babuyisela izanu, babuyisela umnangagwa, manje bafuna kwenziwe njani?
Sakubona msakazi. Umnangwagwa kumele axolise into abayenza benomgabe, into yegugurawundi. Ilizwe kalisabuseki, sekunzima. Hayi ukuthi uyehluleka, cha, ilizwe kalisabuseki kumele acele uxolo ebantwini bemathebeleleni. Ingakhiwa phezulu indaba kuthiwe ikhiwa phezulu ilungiswe phezulu yekele ukulungiswa phansi. Akekho umuntu ozolubusa kungazange kwalungiswa izindaba zakuqala ezahlukumeza abantu basemathebeleleni.
Sawubona umsakazi omuhle okhulumayo nguMartin Ogatsheni. Asazi ukuthi ohlanyayo ngabantu noma ohlanyayo ngupresident. Ngoba manje ubhizi utshintshana nemigwaqo yamabizo, izitriti zakudala ezinamagama zakudala sezishintshwa sezibizwa ngamagama. Ukuthi lokho kumbe ucabanga ukuthi lokho yikho kuzolungisa ilizwe or lokho yikho kuzoyenza ukuthi abantu bamesabe kumbe yikho kuzoyenza ukuthi abantu babemazi bamvotele. Asikwazi. Ubhizi uprintana nemali ebolileyo uyifakela izweni, yena esikhwameni sakhe akanayo leyo mali, akayisebenzisi nokuyisebenzisa vele. So ende kunzima manje, siya kuma-Christmas, siya kuma-holiday, sizothenga ngani? Ngoba abantu babhizi, amadoda ajoyina ama-sports bet adliwe imali lapho, ngoba lawo ama-sports bet ngawakhe ayarobha futhi. Akodwa akulo umsebenzi ongenziwa ngabantu. So ayi, sibuhlungu thina abanye sigcwele emazweni endaweni engasoya kithi, and siphila nakho siphila sisesaba, sisidla sihlelekilweni njengejuku, usidla uthalaza ukuthi ma ngabe kungaqhama ukubani uzothini kini ngenxa yombuso wakhe. Sicela ukuthi abe nengqondo, acabangele abantu, angacabangela imuli yakhe, ngoba imuli yakhe kuthola ukuthi bangu-5 ekhaya. Uprefer ukuthi abantu bangu-5 basuthe ebulala umhlaba wonke ema-innocent souls afayo ngenxa yombuso wakhe. Ale nto akasiyithandi umsakazi.
Njani bantu bakastudio 7, mina ngosifiso sibanaseplamtu kumadalo. Eyi, mna ngakwasithwalisa nzima umdala lo, kathi yini vele engatshintshwa vele umdala yena luthwala nzima kangaka.
Sabonani kustudio 7, igama lami u-Ado Mhlaba. Mina into engikhala ngayo ngesimo seZimbabwe, alright, njengamanje kube le election engagculisiyo, ongaziyo ukuthi ihambe kanjani. Yini enziwayo ukuthi next election kube lama reforms a-right ayenziwayo? Cele sukuyi kakhulu kuma-MPs e-opposition, sibone ukuthi bayakwazi yini ukuwa-raise ama-issues afana la asakhokhela ukuthi kube ne-free and fair elections. Hayi indaba yokuthi kuzofuna ukuthi kube lama reforms sokusele 3 months before election, kugcina kuthiwa iparlamente ivaliwe, abakwazi ukuthi bepasise eminye imithetho. Ngoba le nto vele yinto ehlala ikhona. Ye, siyazi ukuthi iZANU-PF njengamanje inayo i-2/3 majority, ezinye izinto abazibona ukuthi zingabancindezela bengakwazi ukuphumelela kahle bazoziyala, kodwa kube nemizamo yokwenza ukuthi kube ngcono. Ngoba lesi simo esikhona sezwelakithi lesi asikwazi ukuthi siyaphela sokuthela.
Labo-ke ngabalaleli be-Studio 7 abesithumele amazwi abo nge-WhatsApp. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela kwinombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umhlubulo weSouthern Africa ulokoma ngenxa yokuswelakala kwezulu, njalo okwalonyaka kusezingeni elibi kakhulu ngoba abantu abafika izigidi ezingamachumi amane 40 million babhekane lendlala ngesikhathi izifuyo zabo zicuba njalo lezilimo zivuna. ELeBotswana, Lesotho, Namibia, leZimbabwe selithe lesi yisimo se-state of emergency ukwenzela ukudingela abalambayo usizo. Uhulumende weNigeria kuliviki usungule uhlelo lokuloba phansi amabizo alabo abadlwengula abanye, njalo walayitha izibane zamakhandlela edolobheni le-Abuja ngendlela yokukhankasela ukuthi udlakela oluqondiswe kwabesifazana luphele. Abalwela ilungelo loluntu bathi leli linyathelo elihle, kodwa uhlupho yikuthi balutshwana abatholakala belecala lokudlwengula eNigeria. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland, uNkosazana Musa weNkosi Ndlovu, esiqala ngokumbuza ukuthi kambe iningi lizabuyela ekhaya na.
Eqinisene angiboni ngoba nxa ukhuluma laba abahlezi khona le abangazange basuke kumbe abake basuka basebebuyela iningi labo engibaziyo mina bayakhala ngokuthi into sezintshe kakhulu. Mphotha kusahlaleka abangazange bazama ukusuka bathi ngabe kuyavuma umuntu ngabe uyasuka kanti sifelani kangaka. Akuthembisi nxa ukukhangela sivili ngoba kuhle kuhle ubone ngathi izinto khona siba wese.
Ye manje layo impilo yalapha yilobungcono yini sikhangela ivinile bantwaneni ukuthi bengafunda okulungileyo yini ulimi lwabo ke?
Well, sesikhuluma iqiniso akusuze kufanane. Thina ikhaya esakhula kulo lekhaya selikhona khathesi kwehlukene kakhulu. Into enkulu ukuthi nxa sisekhaya ukuthi sibe lemuli labanye nje abantu esibedele akusafanani. Noma sihlala emazweni njengalapha kule zinto esizitholayo kuyaphileka kodwa akufanani. Singakhayela kulezi nsuku ukuthi umongameli okhona vele uyazibhedela layo ukhuluma kwakhe usenze kwakhe. Lezinye izinto ezenzakalayo nje ulimi kuyakhathaza. Siyazama ukuthi sibafundise kodwa esikhathini esiningi abantwana asitshoni lapho, kwenza kube nzima. So isikhathana sona lesiyana esitshona labo liyazama ukuthi bafundise nje bidlani ukuthi noma bengasoze bakhulume bayezwa. Lokunye libe lizama ukubafundisa nje ngalapho bavela khona. Akusoze kufanane kodwa siyazama. Abantwana bathona esikolo kumbe bathona e-daycare kumbe bathona e-crash. Lokuthi lanxa uvele ungalethanga umuntu ekhaya ukuthi azokugcinela umntwana, isikhathi esiningi uzabe ulo muntu uyakube ugcinela umntwana kasiwo wekhaya.
Uke wakhuluma ngomongameli wakuleli lizwe umnumzana Donald Trump, ubona kusenzakalani lapha kwezepolitiki? Siyabona ukuthi baningi asebengena kumncintiswano lo wokukhankasela ukuba ngumongameli abazamisana laye ngomnyaka ozayo. Umbona isiba nguye yini umongameli?
Mina angifisi ukuthi kube nguye. Into nje ukuthi abantu phandle lapha into abazikhulumayo lezi zinto abazenzayo zifanani. Abantu abaningi esikhuluma labo bathi kabamthandi lama ngimthandi, izinto azenzayo angizithandi, angizizwisisi. Ubusu siyaba lalaba abantu abavela e-Africa kumbe kwamanye amazwe abathi mina umongameli lowo angiboni ukuthi kuyini okuba kwenzayo. Ubusuzibuza ukuthi wena njengomuntu ongasiwa lapha kuyini omongameli lo asekwenzele khona wena labantu bakho okubone ngathi kungalisiza emazweni enu? Akula muntu okuphi impendulo. Well, abelungu bazakhetha yena for isizathu esingazaziyo, esinye siyazazi. Kuzobala kulezi nsuku ukuthi umongameli lo mnyama angathandi abantu abangasiboba lapha. So anganqoba ngenxa yabona labo. Ngibona engathi into yakhona enkulu ukuthi abantu bayagcina bengayanga voda ngoba bengaphathekanga ngendlela into ezenziwa ngazo. Bese kusenza ukuthi akube lula ukuthi anqobe njalo. Kungayisikho ukuthi unqobele ukuthi abantu bayamthanda kodwa abantu bangathi balahlekelele ithemba ukuthi singaze siye voda akuncedi.
Lo ngonkosazana Musa wenkosi Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eseMaryland.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje ke sizwe umculo kamajayivana sithi gidigidi, umculo othakazelelwa ngabanengi. Silethemba lizawukholisa likuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eVoice of America. umculo kamajayivano esithi gidigidi sile themba liwo kholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Odokotela bezinga lephansi ama-junior doctors abaxotshe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende sokuthi babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili abalandelayo. Wayeyintshantshu emdlalweni wokujikelana izibhakela weboxing uThamsa Ngqadube uyabuyela enkundleni namhla ntambama okokuqala selokhu kwedlula iminyaka eyisishiyagalolunye wadlalayo edibana loShafiki Kiwanuka weUganda kuWorld Boxing Federation Africa esigabeni sabe heavyweight. Oliver Lelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.